ludabu lusebhudwini ukhumbula ukuthi umzimba wakhe owayidlovukazi usukile eScotland ufikile ntambama lokho ngikhuluma nje so useBuckingham Palace eLondon akuhambeki nxa esikubona lapha ku-television lapha hhayi abantu ngichibidolo abazimisele ukuthi beyovalelisa indlovukazi hhayi ludabu lusegudwini sibili loba nje kusobala ukuthi kulabanye abantu vele abangazihluphiwo ngakho kulabanye abantu ababuhlungu kakhulu ngombuso wendlovukazi okuningi ubuhlungu bakhona bakhelwe ekungazini ukuthi vele kanti lona ilizwe leli lisebenza ngaluphi uhlobo kodwa kukhona esikubonayo yokuthi hhayi okwensuku zonezi hhayi ukwedlula kwendlovukazi kuyindaba esegudwini sibili ungakhangela esuka eBalmoral lapha abhubhele khona esiya eHolyrood ePalace ukhangele uchibidolo lwabantu akade lusemgwaqweni lumvalelisa uye khangela abantu akade beseSt Giles Cathedral hayi lokhuyana kutshengisela sobala ukuthi abantu bebemthanda bebeyithanda indlovukazi isukile ke eScotland amaScot bayivalelisa ukugcina namhla phinde bembone futhi usefikile lapha e-England eLondon abantu bagcwele eBuckingham Palace khona phana ukuthi beyomvalelisa
singabona kubuya abahlonitshwa abaningi abavela kwamanye amazwe ukuzokhalela owayeyindlovukazi yini
okukhona dadewethu ukuthi esikwaziyo okuphumileyo lamhla ukuthi inhlanganiso eyiyona edila ngezobukhosi kuleli lizwe inxuse ama-head of states and lama-foreign dignitaries abafika amakhulu amahlanu 500 heads of state and ama-foreign dignitaries esikwaziyo njalo ukuthi lapha okuzakwenzelwa khona isevisi yakhe yayindlovukazi yokugcina yindawo engena abantu abayi 2200 iWestminster Abbey but esikwaziyo ukuthi kuza kuba labantu abazabuya bevela indawo ezehlukile sikhuluma ngokuthi khona phe Europe kunje siyazi ukuthi inkosi yeBelgium uKing Philippe loQueen Mathilde bayeza siyazi ukuthi uKing William Alexander nonkosikazi wakhe bayeza uQueen Maxima la futhi uyeza kanye ke leDutch former Dutch princess or former Dutch queen uPrincess uBeatrice bayeza so siyazi njalo ukuthi ubukhosi be Norway ubukhosi beSweden lobukhosi beDenmark ngabantu asebevumile ukuthi bayeza baza kuba ingxenye yabantu abaza kuba khona kuservice yendlovukazi yokugcina siyakwazi njalo ukuthi the American president Joe Biden uyeza now into esobala engingayitsho ukuthi into iyenziweyo yile inhlangano ukuthi wonke ama-heads of states and the foreign dignitaries abazayo babacela ukuthi besebenzise indizamchina makhaza bengabuyi ngama-special jets abo ngoba baza kuthi bengehla lapha behlele khona kakhulu eLondon la baza kuyalandwa bazathathwa befakwa ndawonye bonke bese besiyalandwa kanye bese besiza ke-Westminster Abbey so baningi kase bekhonfirmile ukuthi bayeza including nobukhokheli be-Commonwealth ngileqinisa lokuthi uyayibona into eyenzakala eKenya ukuthi iKenya sizwa ngabasiki bebunda lapha besithi declare i-4 days of mourning for the Queen so yiyo ke into ekhona yindaba ekhona baningi abantu abezayo sibili abavela ngaphandle angezi ke kwaba yinto yamangisi or into yama-British kuphela lapha.